siyabonga Sandra lo Chris lingaba litshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Njengakhona ke siza kwenza ukuthi sinisele nanxa bekhaya bekopha besezendalo asuze sibuyele emuva ngoba vele kubuhlungu esesikukiwo oba uthi singasebenzi singatholi imfanelo ezibhalwe kukhonstitushini esibalisisiwe ngoba le asikuthi.
Ukubotshwa abasekeli bebandla le-MDCT abayisikhombisa eHarare lamuhla betshengisela phezu kokusilela kwemisebenzi kwathi abaningi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa.
Kubone ngani nxa izani singene esigabeni senesi sokuthi kulomunye oliqhawe edlula amanye amaqhawe. Lokho mbone ngani kwenza ukuthi esikhathini esiningi amabandla aqhamuke, yikho kwenzakala phakathi kokuphikisana kwakukhona kuzaphu isiqhamuke siba izaphu lezana.
Ukudonselana kubandla lezanu PF kufika kuzinga elibi kulandela umhlangano wabesifazana oqhutshwe ngeviki edluleyo amaxoko ehlukeneyo aleli bandla ephoselana aqatha.
Indodana kamoye uChief Khayiza Ndiweni wentabazinduna umnumzana Ruben Ndiweni usekhweze emthethwandaba waphezulu isicelo sokuthi kwesulwe ukugcotshwa komna wakhe umnumzana Nhlanhla Ndiweni ukuthi athathe lesi sikhundla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabasekeli bebandla le-MDCT abayisikhombisa ababotshiweyo eHarare namhla betshengisela phezu kokusilela kwemisebenzi kwathi abanye abaningi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwela ugatsha lwabasakhulayo kuleli bandla. Amapholisa abikwa etshaye njalo abopha intatheli zindaba yephephandaba leZimbabwe Mail u-Angela Jimu yena obethapha izindaba ngokutshengisela lokhu amthathela isigxingi sakhe sokuthatha imifanekiso kanye lomakhalekhukhwini wakhe. Kodwa u-Angela uphinde wakhululwa ngalintambama. Abatsha be-MDCT batshengisele ngokufola ezitaladeni behlabela ingoma ezisola umbuso we-ZANU-PF njalo besithi umongameli Robert Mugabe kumele asungule imisebenzi ayithembisa uZulu ngaphambilini kokhetho. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu amapholisa ngokuhlukuluza abasakhulayo bebandla lakhe.
Lokhu sokuthengisa ukuthi-ke laba bantu ukwehluleka kwabo kabafuni ukuthi baphanjaliswe ngumuntu ukuthi bayehluleka. Bafuna ukuthi bona-ke batshengisele ukuthi banguhulumende, uhulumende omubi, uhulumende oyehluleka etshelwa lapho ayehluleka khona abe sevula ngobunke bokuthi basukele abantwana ngoba kakula nto embi abayenzileyo abakulalanga muntu. Abakucelayo kuhulumende ukuthi isithembiso sikahulumende akasenze, yikho khonokho abakufelayo. Ngezinye indlela sokuthengisa-ke kusobaibapho ukuthi izami njengoba siyehleli kangaka lapho okuzafikela khona ukuthi kube nolunye ukhetho kufanele ukuthi abantu bahle basambane bakhulume ngelizwi elilodwa ukuthi hayi siyabonga lokhu elasenzela khona kodwa kwakathi esithiona lalani ngokuthula phumulani bahambe kayiphumule ekhaya ngoba sokukubi-ke imali kayitholakali, imisebenzi ayitholakali, yonke into kayikho kodwa bona bavuka ngobuntu bokuthi-ke batshaya abantwana kwani bebabulala bebabopha benzekanjani.
Njengoba betshayiwe kangaka abanye babotshwa abasekeli bebandla lenu lizaqhubeka yini ngohlelo lokutshengisela lolo?
Akusoze kume phela umuntu ozukuhlungu nguye okufanele ukuthi asukume athi ukuthi uzukuhlungu. Thina sizukuhlungu njengabantwana bezimbabwe, asisoze sisekele ukukhuluma ukuthi uzukuhlungu. Njalo ukukhuluma lo muntu ongahlali layo okhathana kufanele umthengisele ngezinye indlela. Njengakhonokho esiza kwenza ukuthi sithengisele nanxa betshaya bekopha besezenjalo, asisoze sibuyele emuva ngoba vele ubuhlungu esesikukiwo oba uthi singasebenzi singatholi imfanelo ezibhalwe kukhonstitushini esibalisisiwe ngoba le asikuthi.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT.
Ubu Ukudonselana amandla kubandla lezanu PF sekufike kuzinga elesabekayo ngemva komhlangano wabesifazana oqhutshwe ngeviki edluleyo. Amaxoxo ehlukeneyo aleli bandla iphoselana aqatha. Ngempela sonto umsekeli kamphathi ntambo wobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Chris Mutswangwa utshele isiphephandaba le The Herald ukuthi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kazange adubule indizamtshina yohlobo lohelicopter ngesikhathi sempi esithi la kwakungamanga enzelwa ukwethusela uhulumende wabamhlophe. Umnumzana Mutswangwa utshele umhlangano wempela viki ukuthi unkosikazi Mujuru nxa esithi ulamanga kaphume egcekeni atsho njalo.
Umjuru owayesazakala ngegama lokuthi Teuraropa wayekhokela ibutho lezandla enkambeni yeChimoyi kwele Mozambique. Umtswangwa wengeze wathi unobhala webandla lezanu PF umnumzana Didimasi Mtasa ligwala elifuna ukuthatha isikhundla sikamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani ukulwisana lokhu kuzagcina kuba ngukuthi izanu iqhamuke phakathi kwesinye isikhathi kungekela ukusetshenzwa kahle. Singazi ukuthi imizamo eyenziwa ngunkosikazi kaMgabe umama uGrace iza kangakanani ukuthi bakwanise ukwenza ukuthi kungabi lokuxabana okukhulu phakathi kwabantu bezanu sisiya phambili.
Sibone sokusiba le ndaba ezinye kade ziphuma ezifana lokungani ikweyisana kutshelwana ukubana oliqhawe ngubani lokunye okunjalo. Ubona njani udaba lolu alusoze luhle ludilize izanu PF?
Ngibone ngani nxa izanu singena esigabeni fanele sokuthi kulomunye oliqhawe edlula amanye amaqhawe amabandla amaningi afana labo-MTC lamanye esiwaziyo avele ahlutshwa kukhona ukuthi kuthiwa hayi abanye ngabantu ukuze abanye abasibantu nje abanye benza kuhle abanye zange benza kuhle abanye bebakwazi ukulwa abanye abakwazi ukulwa. Khonokho mbone ngani kwenza ukuthi esikhathini esiningi amabandla aqhamuke yikho kwenzakala phakathi kokuphikisana kwakukhona kuzaphu isiqhamuke siba izaphu lezanu ukuthi kwakubangiswana kuthiwa hayi wena uliqhawe elizwayo wena usiqhawe.
Yena unkosikazi kamongameli Mgabe uGrace ubona elakusasa lakhe limi njani nxa sikhangela umhlangano lo?
Mbone ngani mina kuzima ukuthi sazi kahle ukuthi ukuthi unkosikazi kaMgabe uzama ukwenzani ngokuzifuqela ngokungenela kwezombusazo ikakhulu ukuzanu ngendaba yokuthi kasimazi ewazi lomsebenzi asikwazi ezazeindaba zepolitiki. Asikwazi ukuthi kanti uzama ukuthi kungathiwani. Ngibone ngani kuzamhlupha kakhulu ukuthi akungenele lokho. Kodwa ngibona kufanele akwenze ngoba kathi abantwana bakaMgabe ngibone ngani naye babalodubo olukhulu kakhulu mhlazana uMgabe esuke esihlalweni ukuthi inotho yabo izabanzwa njani njalo bazaphathwa njani yisizwe kumbe ngabazaqhubeka bevusa izana.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilithane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano omkhulu wenkokheli yaSadako we-Ordinary Summit ugqitshwe lamuhla eVictoria Falls. Iningi lisithi likhangelele ukuthi okwethulwe kuwo kuzanceda abantu makhaza. Kodwa bakhona abathi umhlangano lo ubujonge ukuthi inkokheli yaSadako ihlangane ikhulumisane ngenhlupho ezibhekane lazo loba nje kungasoze kuncede abaningi. Bathi kababoni njalo inkokheli le ithuthukisa umnotho loba inhlala kahle kaZulu ngokusebenzisa imvelo esemazweni eSadak njengalokhu okutsho isihloko somhlangano lo. OGibbs weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Zikhona izizalwane zeZimbabwe ezicabanga ukuthi umhlangano lo uzakwenza ukuthi inkokheli yeSadik iqhube ngamandla uhlelo lokwabela uZulu umnotho ngendlela okwenziwa ngayo kwele Zimbabwe. zithi kuyenzakala ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzazama ngamandla ukuthi enye inkokheli yeSADC isebenzise uhlelo lweZimbabwe lokwabela abansundu ama-shares amakampani emazweni. Ngaphansi kohlelo lolu, amakampani emazweni kumele athengisele abantu magaza ama-shares edlula okuyisilinganiso sokungamajumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. Unkosikazi Shelly Kapuyanyi Kamatundu okunhlanganiso weChristian Legal Society uthi ubona angani uMongameli Mugabe uzasebenzisa amandla akhe njengomgcini sihlalo weSADC ukuthi abanye bakhe badonse laye kuhlelo lokwabela uZulu okutholakala kwezemvelo.
Into abayilwelayo vele ukuthona na abantu abamnyama kumele bathole uzibuse kuizinto zemkhonomi. So ngibone ngani le yisikhathi sokuthi thina lathi sikhube umsebenzi we-black empowerment.
Uthi inkokhelile kayisoze yephule inhliziyo kaMongameli Mugabe ngokwala ukuthi yenze inhlelo zokuthuthukisa inotho kaZulu kulandelwa okwenziwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions kavumelani laye.
Akusoze nje kube yi-strolling kumbe singathi nje uba wongabe sesithi ama-programs eZimbabwe ye angaba khona esigabeni, hayi angiboni lokhu kusenzakala. Sibone kusenzakala isikhathi esiningi esedlulileyo ukuthi hayi kuya ngokuvumelana. So angiboni kumbe ngaba eBotswana ikuthenga lokho. Ngoba iNamibia ikuthenga lokho, hayi akusoze kube njalo.
Uthi inkokheli le ibizixoxela nje kungela lutho oluzaphuma emhlanganweni lo.
Ngamazwi nje, amanzi nje angatsho lutho, angakhulunywa kakuhle. Nxa likunanzelela liyakwazi ukuthi bebuthana nje iminyaka yonke leyi bakhuluma ngabe i-Afrika inenzuzo engakanani. Kodwa nje uZulu wangkhona nje uphakathi kobunzima.
Umnumzana Godwin Phiri okunhlanganiso yabasakhulayo ebizwa ukuthi yi-Intsha uvumelana laye.
Ngabe kuyikuqisa isikhathi ngoba ukuqoqa kungela kuzinikela ukulandelela lokho lokuqoqileyo, ngabe kuyikudla isikhathi nje. Kodwa sinethemba ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokunanzelela ukuthi kumele lezi zinto zi-implement ukwenzela ukuthi induku ezithize ezilingehlangana nazo lapha emazweni ethu zilungiseke.
UPhiri uthi kudingakala imali eningi yokuqhuba inhlelo ezifunwa nguZulu emazweni la. Kodwa ke unkosikazi Matundu uthi ulethemba lokuthi inkokheli yeSADC izasebenza ngamandla ukuthuthukisa umnotho kaZulu.
Khathesi sesikhayelela ukuthi uZulu abenefithe kakhulu. Ngoba ngibona engani abakhokheli bethu khathesi sebebona ukuthi hayi isikhathi esasithilwela ilokhu zena imvukela laphana sasilwela ukuthi abantu bathole something from umhlabathi. Lapho siyakhangela ukuthi ayisiwo ma-diamonds kuphela, kulezihlahla kule lokhu zena igolide yona lelo. So sikhangelela ukuthi abantu aba-ordinary angithi ba-benefita from ama-revenues ona lapho.
Amazwe eSADC adinga imali engaba ngamabhiliyoni angamakhulu amahlanu amadola, $500 billion, yokusungula uhlelo lwayo lwe-Infrastructure Development Master Plan. Akwaziwa ukuthi imali le izavelaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Indodana kamoyi uChief Kaiser Ndiweni wentaba zinduna umnumzana Ruben Ndiweni usekhweze emthethwandaba waphezulu isicelo sokuthi kwesulwe ukugcotshwa komna wakhe umnumzana Nhlanhla Ndiweni ukuthi athathe isikhundla sikayise owabhubha ngomnyaka ka-2010 ngoba kunguye okufanele athathe lesi sikhundla ngaphansi kwamasiko esintu njengoba indodana yakuqala kamoyi. UNhlanhla owayehlala eNgilandi ubikwa isanda ukufika elizweni lapho afike wathatha khona isikhundla sikayise. Umfelokazi kamoyi unkosikazi Agnes Ndiweni ubikwa isithi wakhetha uNhlanhla ngoba embona efanele ukukhokhela abantu nxa iqathaniswa lomne wabo, njalo lokhu kwakuyisifiso somkakhe owasikhuluma engakabhubhi. Kodwa uRuben uthi uhulumende kalandelanga isiko lamanguni ngokugcoba umne wakhe, njalo kuyikuthi kasifanelanga lesi sikhundla eyakhe ingqabutho umnumzana Mhlambezi Ndiweni nguye okufanele abe yinduna. Ezinye ingcwethi kwezamasiko zisekela ingqabutho kamoyi kodwa ezinye zilombono ochiyeneyo. Asizweni umbono wezinye zalezi ngcwethi umnumzana Zwidekala Ngakhumalo.
Yes, angeke ngakhulumela idle ondiweni ngoba asizosikhulumela sabo. Kodwa nxa ngikhuluma ngesimo somkhuba wamanguni, kulukuthi umfana wokuhlala ye, imvume yakhe engeke yaphikiswa, loba isilima kumbe eyimpuphuthe kumbe ehlanya, ukuthi umfana wokuqala ulelungelo lokuthi abe nguye oba yindlalifa yezinto ezazingezenduna kumbe izinto ezazingezayise. Kodwa kakutsho ukuthi angaba nguye othatha ubuduna. Othatha ubuduna khethwa induna ngokwayo, ajezile kubafowabo ukuthi ngubo abantwana ofanele ukuthi athathe ubuduna. Angayekhangela ukuthi owesithathu kube ukuthi ukuzaphatha kuhle abantu yini ngendlela acabangela ngayo. Okunye okwenza ukuthi abe nguye okhethayo, kungenzakala ukuthi phakathi kwamakhosikazi wakhe, nxa kade namakhosikazi amaningi okwehlukelwe nalokho kondiweni, kungaba lomunye ozalwa ebuduneni kumbe ebukhosini. Nxa engasuye ozala lelo thaka lokuqala, umntwana oyinduna uphuma khonapho.
Oyingqabutho nxa yena sekhuluma ukuthi hayi, lami angiboni ukuthi kuyini okungalunganga ngami ukuthi ngenzele umsebenzi, kuzavunywa mbani ukuthi umuyi wakukhuluma lokho?
Into esintwini yayivele yabhalwa phansi, amaphepha abuye labelungu. Into esintwini yayigcinwa ngabadala. Njengoba ngishilo ukuthi abanewabo abafowabo yibo abathiyelayo, and akulamunye umuntu ongahlahlula into yomunye umuzi owegazi labo ngaphandle kwabo. Njalo inkosikazi yakhe layo angabe yemidlele ukuthi nxa bezambiza sebekhuluma sebekhulumile babonisana udumbane umntwana, sibe ngathi hayi mama, kuzithela lapho ukuthi wethu ngabe usazini kumbe kukhona umnakuthi yakho lesingakwaziyo ukuze laye athuzelele. Kodwa angabi nguye ohlahlulayo, lenjayelo okufanele kuhlahlule abantu babo kusiya ngokuthi abantwana laba abanye balesimo bani esingahambelani lo mthetho wesimbumbi. Njalo sakwazi ukuthi iduna zakithi eziningi zigcina umuntu babo ngendlela okuyikho khona phambilini.
Njengoba sesibona ukuthi udaba lolu solungena le mthethwandaba sokulamasamanisi la,
umthetho kahulumende ufanele ukhangelane lokuthi induna igqokiswa njani idazi layo lobuduna lamacence ayo. Umthetho kahulumende awufanelanga ungenele into yomuzi, ngoba induna ngumuntu, njalo abaseduze layo begazi labo bazinduna, yibo abasenza lokho. Kufanele ukuthi kuhlalele babadala phansi abomuzi, lokho abakuvumeleneyo yikho kufanele kwenziwe.
Lo mnumzana Zwide Kalanga Khumalo, ingcwethi kwezamasiko, bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk, lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubotshwa lokutshaywa ngamapolisa kwabasekeli be-MTC ekade betshengisela eHarare besithi uhulumende kumele asungule imisebenzi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udlakela oluqhamuke phezu kokutshengisela kwabantu bedolobho leFerguson khonapha eMelika ngokubulawa kosakhulayo uMichael Brown odutshulwe ngamapholisa wafa lokhe kuqhubekela phambili. Okuziphetha eza kwamanye amazwe, eleUkraine lethesa abahlamuki abalwisana lalo abasekelwa lelizwe leRussia umlando wokuhlasela abantu makhaza abangahlomanga ngezikhali ezinkulu zama-rockets lamamota.
Wow.
kweziphathelane lempilakahle lezempilakahle lamhlanje isigaba sakobulawayo lonyaka sinanze ilanga lomkhuhlane ofuba ele-World TB Day phakathi kokukhathazeka ngenani labantu elilokhu libulawa yilo mkhuhlane elidinga ukwehliswa ukuze leli dolobho ligcwalise isinqumo sogatsha lwezempilakahle ukuthi phose amachumi ayisificamunwemunye ekhulwini 87% labantu abathola ababa lomkhuhlane ofuba belatshwe basile. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle ekhansilini yakobulawayo luthi lanxa inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wofuba lehlile livela kuchumi lantathu ekhulwini i-13%, ichumi ekhulwini elilokhu lisifa lisesephezulu kakhulu, okusho ukuthi kusadingeka imfundiso ngalo mkhuhlane ukuze kwehliswe ukumemetheka kwawo. Ibulawayo ibinanza ilanga lofuba iWorld TB Day enezwa emhlabeni wonke jikelele mhla ka-24 Mbimbitho elingananzwanga ngesikhathi ngenxa yokusilela kwemali. Imbiko yethu lwelugatsha lwezempilakahle kaZulu ithi lanxa ilizwe lonke jikelele libhekane lohlupho lofuba ikakhulu ebantwini abaphila legciwane lengculaza, imizamo isiyehlisele linani elizweni ngaphandle kwenani elikuzigaba zakobulawayo Mathebelele North, iSouth, leMidlands elilokhu liphezulu. Umkhuhlane wofuba uhlasele abantu abangaphezu kwamachumi amane lanhlanu enkulungwane, i-47,000, ngomnyaka ka-2012, leli nani lehla nyakenye laya ngaphezulu nje kwenkulungwane ezingamachumi amane, i-41,305, elizweni lonke jikelele. Kunani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane wofuba abangaphezu kwamachumi ayisificaminwemibili ekhulwini, i-82%, batholakale belegciwane le-HIV. Unkosikazi Sithokozile Hobe, ophethe uhlelo lwe-European Care ngaphansi kwe-Integrated Healthcare Fund kumaklinika ekhansili, uthi imali evela kunhlanganiso ezizimele zodwa isisebenze kakhulu ukuthuthukisa inhlelo zokwelapha labo abalesifo sofuba, i-TB, kanye lengculaza kuleli dolobho lanxa kulokhu kusadingeka enye imali.
Imali ye-IHC yasincedisa ukuthi siqhume siyekhankasa phandle okumayelana nge-TB le-HIV. Inceda njalo lokuthi imithi ephiwa abagulayo nxa ingekhoyo eyokwelapha lokho esithi ama-opportunistic infection, i-IHC2 iyangena ithenge leyo mithi.
Umnumzana Richard Gasela owekhansilini uthi ukuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo zomkhuhlane wofuba sokwenze njalo abempilakahle bengenelisi ukulandelela izigulane njengalokho okwakusenziwa kudala nxa umuntu ethe waba lesifo sofuba.
Izolo bekuthi nxa umuntu ele TB ebe thiwa ahambe ekliniki zonke insuku ayithatha amaphilisi elanga ngelanga. Kodwa kulezi nsuku ngoba akusenzakali lokhu, umuntu secela engacela amaphilisi enyanga bamnike, lokhu kwenza ukuthi umuntu egcine engasawanathanga ngokomthetho ngoba ngamaphilisi aselawo sesitshe ukuthi kuthatha ayizolo ngikhohliwe senza natathu ngelanga elilandelayo. Ukanti uhlelo lolu alufuni okunjalo, ufuna ukuthi umuntu enathe amaphilisi nsuku zonke.
Ekhuluma ngohlupho lomkhuhlane wofuba, umnumzana Brighton Ndlovu oke waba lalo mkhuhlane uthi udubo olukhona kuleli yikwesaba okusebantwini ukuya esibhedlela kulesikhathi. Uthi lomkhuhlane usubulale iningi labantu elizweni, ikakhulu kulezi nsuku usuhlanganele ngculaza ngoba iningi labantu lisesaba ukuthi kuzathiwa selilaleli gcikwane.
Nxa usiza ukuthi ulama symptoms e-TB, ungcono ukuthi uhambe uyetestwa kulesikhathi ngoba i-TB iyabulala. I-HIV ingcono kule-TB. HIV is far much better than TB. I-TB iyabulala. Again, inorwatsa TB than HIV.
Ugatsha lwezempilakahle kaZulu lokuphathwa kwabantwana luthi lanxa ilizwe lonke jikelele libhekane lohlupho lofuba ikakhulu ebantwini abaphila legciwane lengculaza, umkhuhlane lo usumemetheke wagcwala kuzigaba zeMathebelele leMidlands okuthwelisa nzima idolobho lakobulawayo eliyilo elilezibhedlela ezinkulu ezikhangele iziqinti lezi. Udokotela Charles Sandi ongumsekeli kamqondisi kunhlelo zomkhuhlane wofuba lengculaza kugatsha lolu uthi abantu abahlala kulezi zigaba bahlezi besiya kumazwe asemngceleni welizwe abhekane lohlupho olungaphezulu lokulwisana lalo mkhuhlane. Uthi izigaba lezi zibhekane njalo lodubo lokuswela amakliniki njengakusiqindi se-Beitbridge lapho izakhamizi ezihamba amakhilomitha angamachumi amane lanhlanu, i-45 kilometers, ukuthola uncedo kwezempilakahle zigcine zikhethe ukuya kobulawayo. Isakhamuzi umnumzana Gabriel Ncube Uthi udubo olukhona kulumango ukuthi iningi labantu elibanjwa ngumkhuhlane wofuba liphandle kwelizwe lithize lifika ngapha lekele ukunatha imithi ngoba ezikhathini eziningi lengwalo eziveza ukuthi umuntu bevele ephethwe yini ziyabe zingekho.
Uhlupho olukhona nge-TB eMatabeleland oqala ukuthi iMatabeleland ilama border towns amaningi and abantu bakhona abaningi abeMatabeleland baseGoli bayaba eGoli bebe lomkhuhlane we-TB bebanike amaphilisi beqalise uhlelo lwe-TB but nxa esegula kakhulu izihloko zimlethe ma efika kibe eMatabeleland engasaqhubeki ngohlelo lwe-treatment ngoba engabuyanga lama records esibhedlela aye elawo eseGoli.
Lanxa ilizwe lisenza kuhle kumizamo yokuqeda umkhuhlane wofuba lilokhu lingelinye lamazwe abhekane lalolu hlupho olungaphezulu emhlabeni. IZimbabwe ingeyeshumi lasikhombisa 17 kumazwe angamashumi amabili lambili 22 abhekane lo hlupho lofuba olungaphezulu kuthi iMatabeleland isemgceleni weSouth Africa engeyesibili leBotswana engeyesificaminwe mibili emhlabeni kumazwe asedutshwe yilo mkhuhlane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda.
Kwezenguqu lamhlanje iqembu leDynamos ilolodwa iqembu elilodumo elihluleke ukudlulela phambili kusigaba sakuqala somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo ebikhona ngempelaviki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos likhutshwe unkezi yeChibuku liqembu leBlack Rhinos ngensonto okuyimpumela ezengenza kokuba abadlali beqembu leDimbare bengalingiselelanga kuhle umdlalo kungoba bebekhalala umsebenzi bekhonana ngemali abazikweleta liqembu. Iqembu leRhinos lona selidlala kuhle kakhulu selokhu liqale ukuqeqetshwa nguJustin Matutu lidlulele kusigaba esilandelayo semncintiswano ndawonye leCape United, iHarare City, iFC Platinum, iIslanders, iTriangle, iChiefs kanye leHawkmine. Iqembu leDynamos lamanye ehluleke ukudlula kusigaba sakuqala esomncintiswano ogoqela iChapungu, iZPC Kariba, iBantu Rovers, iShabane Mine Wange, iBuffaloes kanye leChicken Winners athola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola aseMelika. Amaqembu azaphelela kusigaba sequarter final azathola inkulungwane ezingamashumi amabili ukuthi azafinyelela kusigaba sesemifinal azaphiwa inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kube sekusithi iqembu elizanqotshwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu ikanti elizaphakamisa inkezo lizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu. Sikhangele ukwenzakala emdlalweni onguqela izweni leSouth Africa laseNgilandi ngempela viki edluleyo. Amaqembu alandelwa ngabaningi elizweni leSouth Africa athiyele Kaizer Chiefs kanye leOrlando Pirates asefake unyawo olulodwa kufinali yenkezo ye-MTN 8 ngemva kwemidlalo yehlandlala kuqala yesigaba sesemifinal edlalwe ngempela nsonto edluleyo. Iqembu leChiefs litshayele Platinum Stars nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngensonto iPirates layo yatshaya iBidvest ngempumela efanayo. Omabili la maqembu abedlala engekho ekhaya okutho ukuba amathuba okudlulela kusigaba esilandelayo mahle ngoba limiklomelo ekhethileyo ilakho ukubalwa ngokuphindiweyo kuhlandla lesibili. NgaseNgilandi imidlalo yeligi isuke yahlala ngempela viki edluleyo njalo kula maqembu ayisikhombisa ayenelise ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngosuku lwakuqala lwemidlalo. Lawa angagoqela iqembu eliphakamise isicoco kusizini edluleyo leManchester City kanye lalelo eliqedele kwindawo yesibili eleLiverpool. Ikanti amanye anqobileyo ngathi ele-Arsenal, i-Aston Villa, i-Hull City, i-Tottenham kanye le-Swansea. I-Swansea yona idanise abalandeli beqembu le-Manchester United ebelidlala kuhle emidlalweni yokuzwana amandla eliyidlale phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lelimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni wesibili ohlobo lwe-One Day International enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo kusasa ngolwesibili. Umdlalo wakuqala ohlobo lwe-One Day International odlalwe ngensonto kuphele iqembu leSouth Africa linqobe nge-93 runs okutsho ukuba iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni wesibili ukuze livikele ukuhle lehlule okungakadlalwa umdlalo wesithathu wona ozadlalwa ngolwesine khona njalo enkundleni eQueen's Sports Club.
Siyabonga Chahala kithi kwanelokwa lamhlanje sihlobo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.